Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngombuzo kaMongameli Mnangagwa lisithi selibhekane lenduba eziningi ezibalisa indlala, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwemithi ezibhedlela. Izakhamizi esixoxe lazo ziveze ukuzisola ngokusekela ukukhitshwa kwayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe, zisithi sezikubona lamuhla ukuthi wayengcono kulalo khona. Unkosikazi Mati Moyo, isakhamuzi semawane phansi kwenduna Nhlamba, uthi bathwele amagabha avuzayo phansi kombuso kamongameli Mnangagwa.
Umgabe kade engcono kulalo babongenileyo lo. Iqiniso elihle leJehova uyabona. Lokho kuthi into ziyaqasa ziye phezulu. Amabhasi asagadeka abantu bakhala izinyembezi. Kumgabe kade kungekho konke lokho. Nicho ubesinceda umdala lwana futhi sithesiza ukuthi akasekho ngezwa ngiphela sithi nyangathi oya wonke umuntu namthuzi sithi umgabo kade enceda kulalokho esiyikho khona siphakathi kwenkangala emangalisayo.
UMnumzana Dennis Moyo, isakhamuzi engandeni phansi kwenduna Masuku, uthi umongameli Mnangagwa wehlulekile ukugcina izithembiso azenzayo lapho ehluthu nombuso umnyaka emibili edlulileyo.
Ngokunanzelela kwami abantu beZimbabwe bahlezi phezu kwameva. Intengo yezinto zikhwela every day. Imithi yezibhedlela ayitholakali ukuze sokudlula khokhyana kwakusenzakala ngo-2008. Ngiyananzelela inkulumo ayikhuluma eqala ukuhluthulela umgaba wombuso esithi izinto zizabe zilungile ngemva kwe-100 days. Kodwa manje into seziwesela mehluko umuntu osebenzayo lengasebenziyo obundileyo ongafundanga sokufanana nje okusenkangala eZimbabwe sokome qhaqhaqhaqhaqha.
Unkosikazi Trainer Ndlovu esijubane phansi kwenduna uMathe uthi babhekane le ndlela embi kakhulu kwiminyaka emibili edlulileyo.
Hayi, iminyaka le empili edlulileyo kade siphakathi kwenkangala, kade kulendlala kakhulu ngoba size saphiwa ukudla nakathesi silokho sifola ukudla ngenxa yokuthi kade sisenkangala. Sesikhangelele ukuthi laye uNkulunkulu asinisele izulu elilingene ukuthi silime sivune.
UMnumzana Brighton Naro entalale yena uthi impilo yezakhamizi emaphandleni sinzima okumangalisayo selokho umgabo wasuswa esihlalweni.
Vele njengathi ngapha emaphandleni asikabona utshintsho lwakhona, otherwise sekungani sekuwesi sekukubi kakhulu. Kwabaneyo sebezobe sithi kulo mgabo kusesengcono ngoba isinkwa besiyi 90 cents, kathesi isinkwa siyi-$15. Kufanele sice isikephe nxasa singena amanzi apha sicwila lokho sicwila lokho sihamba lapho. So vele mina ukubusa kwamnangagwa yoko vele esinswa ngena akulala ukuthi njengathi ngapha emaphandleni vele sekuwesi ngangomunye umuntu ozwisisayo ngawuyayekela nje.
Amazwi akhe agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane uMnumzana Gabriel Moyo othi akulanto enhle emakhaya.
Akulanto eguqukileyo emakhaya lapha. Emakhaya kathe siwesi wesi. Lokhu undoda lulengenile esihlalweni akulanto enhle. Into zonke zimbi kakhulu ngoba into ziyakhwela kusathengeki. Njalo lelokhu zeli imota kazigadeki and ngikhona kusiya. Khona kusiya lezula lokalini. Konke asakwazi ukuthi kathi vele kubonani. Ngesikhathi sikamgabi kwakungcono ngoba wayesenze khuze. Balo uthule zivele kakhuzi lutho umuntu opho ukuzithulela zona.
Iningi labantu lajabula kakhulu elizweni lonke jikelele lapho kususwa umgabo esihlalweni. Lilethemba lokuthi lizaphila impilo engcono ngemva kwalokhu, kodwa kuze kube lalamhlanje izulu khala njalo nje ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ophethe sithi abantu kumele babekezele esalungisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.